uthembisile kakhulu ubaba uTrump ukuthi uzaphatha izinto ngendlela elomehluko kulale kade ziphethwe ngayo. Ngibona sengathi azaqala ngakho kakhulu yimpi ese-Israel, phakathi kwe-Israel leHamas, phakathi kwe-Israel leLebanon. Abuye njalo athathe eye-Ukraine leRussia. Uzabuya njalo abonakale kakhulu eqinisa indaba zobudlelwano kwezokuhwebelana phakathi kweMelika leChina. Esithi kayitshintshe indlela eyenza ngakhona, iMexico kayitshintshe, iCanada kayitshintshe. Izinto esibona ukuthi uzaqala ngazo zona lezo ngokuba yizo azithembisa kakhulu. Kanti ke futhi leyo kufika kwabantu ngendlela engekho emthethweni layo izabe iphambili vele. Sizabona esayina ama-executive order esuka nje aphathelene le-immigration, aphathelene lalokho okunye okusondelana nakho nalokho.
IMelika siyazi ukuthi kungomkhuba wayo ukuzihlupha ngokuhlonitshwa kwamalungelo kwamanye amazwe. UTrump ubona eqhubeka ngaleyo ndlela yini?
Angiboni ukuthi uPresident uTrump uzasihlupha kakhulu ngamalungelo abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonitshwe imithetho lamalungelo kungakhathalekile ukuthi ngabanjani abantu. Uza kwandisa kakhulu ezokuthengiselana, ezokuhebelana. UTrump ukhangela izinto njengebhizinisi ukuthi ubudlelwane lobu buyayenza iAmerica ibe greater gain, njengoba ethanda ukukhuluma. Kungakhathalekile ukuthi la amanye amazwe kawabi mahle kawakhuli. Uzabe khangela ukuncintisana leChina, uzabe khangela ukuncintisana leEU, uzabe khangela ukuncintisana lamanye amazwe ekuthuthukiseni umnotho, ekuzuzeni ezemvelo lakho konke. Yikho kuzabe kukhulu. Yebo kambe lapha lalaphana iMelika izakhuluma ngamalungelo abantu, kodwa azabe engasagqamanga, engasekho phezulu njenganxa sikubona nxa kubusa abanye abantu abangasoTrump.
Kuningi uTrump athi uhlose ukukufeza engena nje embusweni ngozibandlela. Ubona kusiba lula yini ukuthi akwenze lokho njengoba ibandla lakhe selilawula amadale omabili eParliament?
Kuzabe kulula ukuthi enze izinto azifunayo ngokuba iRepublican Party okuyiparty yakhe uTrump iphethe izindlu zombili. Kodwa eMelika akukho lula ngendlela abantu abacabanga ngayo, ikakhulu ngoba kukhona ama-senators angakhethwa kuseduze, othola ukuthi abangene lo nyaka nxa baze bakhethwe ngemva kwe-6 years. Uzaze kube lokhetho lwabo ngemva kwe-6 years. Lanxa abanye bezabe bekhona ukhetho lwabo ngemva kweminyaka emibili, abanye ngemva kweminyaka emine. Ama-senate eMelika ahlala iminyaka eyisithupha. Kuyenzeka ukuthi bangesabi uPresident ngoba besazi ukuthi kakula primary election. Kodwa laba abanye bazabe besesaba ukuphikisana noTrump ngoba kuzabe kulula. Ngakho-ke kuzabe kulula ukuthi abafuqe ngoba besesaba ukuthi uzabadingela enye i-candidate engaphikisana labo eminyakeni emibili elandelayo. So ku-House of Representatives kuzaba lula ukuthi azuze izinto azifunayo. Kusenethi kungaba lobunzima lapha lalaphana. Kodwa-ke hhayi, asoze kube bukhulu ubunzima, kusiya ngokuthi yini into ayifunayo.